engumuntu okade ihamba nabanye ama-players e-Islanders Legends, besiyadlala ukuthi bakhumbuze abantu ukuthi khona ngesikhathi ababesidlala babedlala umdlalo onjani. Silabo abantu bakwaMadinda. So u-Adamu bonke lo Madinda lo Peter kabasiwo bakondlovu ngabe Islanders. Umuntu wayesenza ukuthi sihlale sijabula eBarberfield, umuntu wayenza ukuthi sihlale sijabula kunational team, umuntu kade esephakamisa iqembu elechicken ini iwe kuyikufundela nje. At the end of the day ubezabuya ku-Islanders ngoba yikho ekhaya. So kusizikisa ubuhlungu indlela asengayo.
Besiyezwa njalo ukuthi bekudingwa ukuthi aphiwe inhlonipho yobuqhawe.
Yiyo into eyenza ukuthi kona sihlale sihluphana khona apha eZimbabwe ngoba thina simnxa umuntu esiza liqhawe. Umuntu oyenza something for the nation, umuntu oyenza ukuthi khona enye into eZimbabwe ihambe ngendlela esikhangelele yona. Siyabazi abantu laba yikho sithi ngabaphume singene thina sibona ukuthi khona umuntu wonke weZimbabwe oyenza ukuthi khona ilizwe liphumelele, oyenza ukuthi i-industry iphumelele, oyenza ukuthi ukuphi nakuphi abantu njengabo-Casey Coventry ngabantu ama-national heroes baphakamisa iflag yeZimbabwe.
Kuyikuthi kuliqiniso ukuthi ijesi kamoyi isizacitshwa ngendlela yokumhlonipha, libona kuyabe kulinyathelo elihle na?
Mina ngibona engathi kuyabe kukuhle kodwa kuyakufuze sibe siliphumisa lapha lalaphayana ukwenzela ukuthi khona labayana abancane babekwazi ukuthi umuntu othiwa ngu-Adam Ndlovu umuntu wayenjani. Nxa egqoke ijesi leli edlala i-national team ngumuntu wayesenzani? Kufuze libe liphuma licitshwa liphuma licitshwa liphuma liphuma licitshwa labantu abake abanye basesebancane. Ngiyakhumbula ukuthi basesebancane abakwazi ukuthi ijesi number 13 leyi u-12 no-13 kwakumi njani ubhuti lomna wakhe bedlala. Njalo akula abantu abafana abancane abazange bambone ku-action. Umuntu loyana wayengumshini weZimbabwe, umuntu loyana wayeyithiwa i-dream team, yibo ababe yi-dream team.